No. Let's move out. All right, there's no social distancing out. Let's move. I don't want to say anything. Let's move.
Uhle waqhamuka ingxaba ngxoza phandle komthetho wandaba kamantshi ngemva kokugwetshwa kukaRuzibishe okubhaxakulwe abantu abaningi ngamapholisa okugoqela intatheli zindaba uSam Takawira. Umantshi unkosikazi Judith Daruvinga ugwebe uHaruzibishe ukuhlala ejele okwenyanga ezingamashumi amabili kodwa wasebeka eceleni inyanga ezilithumi. Inyanga ezilithumi lezi zibekwe eceleni okweminyaka emihlanu elandelayo ukuze uHaruzibishe engadala icala lifanayo. Isikhulumeli se-MDC Alliance unkosikazi Fasayi Mayere uthi njengebandla badane kakhulu ngokwenzakeleyo.
And we are going to ensure that we pursue all legal remedies and multiple strategies to protect his life.
Let's move on.
Akukho kusisekelo sombuso lokhu okwenzakeleyo. Sizabona ukuba sizakwenza konke okusemandleni ukuba akhululwe.
UMayere uqhubeke esithi baza kukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court. Bephikisa lesi sigwebo.
We want to ensure that he gets bail pending appeal so that he spends less time incarcerated. We all know that the conviction is extremely controversial, given the reasons for a custodial sentence. In a matter that being should have been
known. Sizakusa udaba lolu kuyonale iviki. Sizabona ukuba athole ibail. Sidlulisela udaba lwakhe phambili. Sonke siyakwazi ukuba ugwetshwa kwakhe kube yisimanga.
Abalweli amalungelo oluntu bathi ukubotshwa kukaHaruzibishe indlela yokwethusela labo abaphambana lombono kahulumende okugcizelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono.
Thina njengabalwela amalungelo abantu ama-human rights defenders eZimbabwe sihlukumezekile njalo sizondile ngokugwetshwa kukamakhomberi Haruzibishe inyanga ezingafika 14 esentolongweni ngenxa yokutshengisela akwenzayo. Lokhu esikubona thina kuyinto esemthethweni ngoba i-constitution yethu iyavumela ukuthi abantu betshengisele nxa bengathabanga ngalokho okuyabe kusenzwa ngohulumende. So ukugwetshwa kwamakomporero hatshi kwenza ukuthi sibe lokuzonda kakhulu njalo lokuhlukumezeka ngoba kutshengisela ukuthi upresident Mnangagwa akafuni abantu abaphikisana lalokho ayabe kuyenza yena njengomkhokheli welizwe.
UHaruzibishe utholakale lecala ngeviki edluleyo lokutshotshozela uZulu ukuba aphatheke kudlakela etshengisela lelokulwisana namapholisa eHarare ngokuwajikijela ngamatshe kusehlakalo esenzakele ngoNhlolanja nyakenye. Umtshutshisi umnumzana Moses Mapanga uchaze uHaruzibishe njengomuntu ongelambeko loba inhlonipho njalo olakho ukubhidliza impahla lokulimaza uZulu ngezenzo zakhe. Amagqwetha kaHaruzibishe ekhokhelwa ngumnumzana Khosa Mncube azame ukuphikisa lesi sigwebo esithi sizima kakhulu kasihambelani lecala lakhe elikhanya lilincane. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.